thina sesingena etown yekuseni sathola ukuthi khona ha amapolisa abahambisa abantu endlini bengalibona lihamba nje lingu-5 so bayalilangaphi bangekho emoteni bahle balibisele bathi kuyelanini so abantu kade bezidingele iy'ndawo zabo ezokuthi bahambe so abantu bagcine sebuthana laphayana enasingemarket square lapha baseqalisa ukuhamba ngendlela bebanginingi sibili besiya e-African Square ukufika bafikile sibili but bagcine sebesi-rounders phakathi kwaphana bathela ama-tegas phakathi so sasesiphuma laphaya phuma basivalela emgwaqweni laphayana umandela laphayana ukuthi sitele ngoba zesiimota zethu ongathi ugatshana ngoba zesibona ukuthi kona i-situation yangkhona kayimanga kahle abanye basivimbelela abanye besitela ngapha abanye besitela ngapha abanye besikwa besika khonapho kuchaya izicathulo abanamabhatonsi but engikubonileyo mina abantu abaningi adibe ku-uniform yamapholisa aso mapholisa amapholisa pholisa sibili siyakwazi ibehavior yabo ngabantu abatrained
so ubona ngani ngobani bona labo kade betshaya abantu
ngamasosha sibili kade kuyama-uniform yibe ngikubondileyo mina ngoba amapholisa they were professional abanye bangikhona esihlangane labo ngoba ivele ukuthi siphume khonapho kade sesivinjele khona siphume lendikade igcwele amapholisa okuthi ngabe kade befuna ukusitshaya kade bekasitshaya but baphongukuzimela bedlula behamba bebona eceleni so laba kade betshaya abantu kutshengise emgceke ukuthi khona kaso mapholisa
ukuthi aso basekeli bezanu p f laba okuthiwa ngama-youth militia
kungaba njalo ezwele ngoba kudala vele koba bekuyenza during umgabe yikwaba bekuyenza sibili ukuthi abantu labayana bayafika bagqokiswa ama-yunifomu ungakhangela siyafika indisquare ukhona omnye wade umpholisa wade tshaye umbhobho alive bullet akula muntu owenza into zobulima ngobhobho kule crowd enjalo.